Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesine mhla ka 12 kuzibandlela 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Elena per capita is going to realize something like 560 local Zimbabwean dollars, which is less than a dollar US per year.
Kubotshwe abanye njalo abasolwa ababili phezu kodlakela oluqhamuke eMurewa North, lapho okutshaywe khona okhulu labogogo abangamalunga e-TRIPC ngabanakanelwa ukuthi ngabe bandla lezanu PF.
UZulu jikelele kazange wathintwa, abantu abakonsultwanga, ngokunjalo ama-boundaries amaningi afakwayo abantu kabavumelani lawo ngoba kabazange bathintwa, kabazange baboniswa.
I-Human Rights Watch ithi ukwephulwa kwamalungelo oluntu nguhulumende weZimbabwe ngomnyaka osanda kwedlula oka-2022 kuqhele kwafika kuzinga elesabekayo. Kukhangelelwe ukuba lokuxokozela ePhalamende kusasa, lapho kuzahlaziywa khona inhlolisiso yogwalo lwePreliminary Delimitation Report. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sokubotshwe abanye njalo abasolwa ababili phezu kodaba lodlakela oluqhamuke eMurewa North ngempela sonto, lapho okutshaywe khona kakubi okhulu labogogo abangamalunga ebandla le-TRIPC ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabe bandla leZANU-PF. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi wethule umbiko namuhla eveza ukuthi ababili laba nguPaul Kachigu oleminyaka yokuzalwa engamashumi amathathu lane 34 kanye loDignity Nadzo yena oleminyaka engamashumi amathathu lanye 31. Ngolwesibili kubotshwe umsolwa wakuqala uNeva Chimutashu oleminyaka engamashumi ayisithupha lasikhombisa 67 phezu kwalolu dlakela. Unyathi uthi amapholisa alokhe ephenya edinga abanye abaphatheka kulolu dlame. Ngenyanga kaMfumfu, umeli wakobulawayo edalele ePhalamende uNkosikazi Jasmine Tofa laye utshaywe kakubi lamanye amalunga e-TRIPC esigabeni seyinsiza eMathebeleleni North, lapho ababekhankasela khona ibandla labo bedinga usekelo phambilini kokhetho lwama-by-elections, kodwa akuzange kwabotshwa muntu. Kwaba lodlakela olwaluqondiswe njalo kwabe-TRIPC ngabanakanelwa ukuthi ngabeZANU-PF ngesikhathi esifanayo. Ematobo, lakho akuzange kwabotshwa muntu. Ugeina Gumede Saidi wa Studio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli se-TRIPC uMnumzana Gift Ostalosi Siziba ngokubotshwa kwabasolwa ababili laba namuhla phezu kodlakela lweMurewa.
Sithole lathi ke umlayezo otshengisela ukubana ke ulabantu ababotshwe mayelana ke le ndaba yedlamelo akayenzakala eMurewa. Into esiyikhangeleleyo njalo esiza emphasize njengebandla kubana ke abantu abayenza udlame lodlakela lokuhlukumeza abantu ngabantu abayazakalayo, njalo ke amapholisa ke ayifanele enze konke ke ungaphandla kwamandla ngenxa yokubana bale mandate ukubana bemekeshwa abantu kubonke laba ke babanjwa kulandela umthetho. So sikhangelele ukubana ke thina yesa ngenza ke sa interfere lokhu investigations zabo kodwa ke silomlando ukumeka sure ukuthi kuyalandelwa umthetho njalo ke abantu babanjwa ikakhulu ke ama perpetrators ngoba ayazakala not just ngabantu ke abe TRPC kodwa ke ngabantu bonke abahlala ke emrewa jikelele bangabantu abayazakala so sikhangilele ukubana sibone ukubana ke elakusasa liphuma kuyabo kubanjwe abantu baphi njalo ke sikhangilele ukubana ke akube lolwazi kubana abantu laba ke ngabantu ke ababe yenza kuphi ngesikhathi ngenxa ukubana konke kudocumented and amapolisa alomlando ukubana konke lokhu kuyazakala nguZulu
iNews Hawks newspaper ibilipha umlando wokuthi belifihla bonaba ababetshayiwe belingafundi abantu bakhulume labo bona abantu abadala abatshaye eMrewa North
sikhulumekele ntathele izindaba mayelana ke lokubonakala kwabantu ke abalimalayo ngenxa kubana liyakwazi ke ngokwenza kwethu isikhatini zonke kubana ke into yokuqala nxa abantu ke belinyazwe kubana belatshwe nxa sebelatshiwe abathole i-counseling bethole i-counseling nxa kubana silomlando njengebandla ukubana sincedise ke kulowo msebenzi nxa siqeda konoku ke kubalulekile ukuthi abantu beyazakala kubana ke bale njongo ziphi njalo kuyazakala kubana ke abantu laba bangama-victim ke balakho ukukhululeka ukukhuluma le ntale sindaba okungasiwo ke umsebenzi wethu thina ke njengebandla ngenxa kubana elethi umlando njengebandla kubana sikhulume la lokho esinjengoba libona la namhlanje asikakhiphike amapicture esiwethethiwe silabo ngenxa yokubana abanye babeke lezi zathu zabo so ke omunye lomunye ulelungelo lokubana evume ukukhuluma ke labantathe sindaba labangafuniyo ke kusebantwini njalo ke sikwanisa ke thina ukubana sinike abantu ke abalesifiso sokubana bekhulume labo kubana khulume labo ngesikhathi ababe vumelani laba ngenxa yokubana lo ngama individual freedoms abantu ngamalungelo abo bona njengama individuals ukubana bekhulume le ntatheli izindaba ngenxa yokubana ke lokhu kasiyomlando wethu thina njengenhlanganiso
umnumzana Gift Ostalosi siziba ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le Triple C ubexoxa lo Gainer Gumede Saidi we Studio 7 Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Human Rights Watch ithi ukwephulwa kwamalungelo oluntu nguhulumende weZimbabwe ngomnyaka osanda kwedlula kuqhele kwafika kuzinga elesabekayo. Kugwalo elwethu lenamuhla oluveza isimo samalungelo emazweni omhlaba ngo-2022. Inhlanganiso le ithe uhulumende wethu le imithetho emibi kakhulu ngenjongo yokuthathela abantu amalungelo abo. Imithetho le igoqela we Cyber and Data Protection Act kanye lowe Private Voluntary Organizations Act. I-Human Rights Watch ithi njalo abantu abasola umbuso weZANU-PF bebe bochwa nje mahlayana nyakenye kanti njalo ithi abezomvikela abayibo abasetshenziswa ukuhlukuluza uZulu esikhathini esinengi kababochwa. Ugwalo lolu luza ngesikhathi uZulu weZimbabwe ethukuthele phezu kokutshaywa kwamalunga e-TRPC ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabasekeli beZANU-PF eMurewa North. Isikhulume iziphathamandla zikahulumende ezibalisa umphathi Ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa kanye lomphathi Ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi kabaphendulanga imibuzo esibathumele yona ngalolu daba. Kodwa bahlezi bekulandula ukuthi uhulumende wephula amalungelo kaZulu. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwadi kwezombusazwe uDokotela Jethro Mpofu.
Umbi wesibili ongamangaziyo ngoba bona ngokwabo abantu beZimbabwe kokuqala bayakubona njalo bayakuphila ukwephulwa kwamalungelo abo. Ma kade ukhangele insukwana ezilutshwane ezedluleyo kubonakale amavidiyo abafana abancane ingane ezincane bephakamisa ingodo benswazi bechaya abantu abadala amakhehla alama-70s bebalalise phansi bebachaya ngendlela okwakuchaywa ngayo abantu ngesikhathi se-Gubrawind genocide ngendlela okwakuchaywa abantu ngesikhathi se-colonialism njalo ngendlela okuchaywa khona abantu emazweni asezimpini okuliwa khona okubulawana khona ngakho incwadi le ephumile efakaza lokho ayifakazanga ulutho olutsha ifakaza ulutho oluyinhlala yenza ebantwini bezimbabwe okungazakaliyo yokuthi i-Afrika ithini umhlaba jikelele uthini ngokuhlukunyezwa kwamalungelo abantu bezimbabwe okuyisimanga okucishe kufanane lendlela okuhlukunyezwa ngayo amalungelo abantu khona le North Korea lakamanye amazwe esiwabalayo ezincwadini esiwabona lakubothelevishi ukuhlukunyezwa kwamalungelo elizweni lezimbabwe kuyinto okumele sibili kube yi-international state of disaster ukuthi umhlaba wonke ukubheke ukuthi ungalungiswa kanjani ngoba kwehla kusiya phambili akubi ngcono
lo nyaka ubona sisiba njani isimo samalungelo ezimbabwe ikakhulu sikhangela ukhetho
okuphambili kuyesabeka baba ngoba enkethweni ezedlulileyo sibonile ukuthi laba abaphethe intambo zombuso bebesebenzisa udlame lobugwelegwele i-force and fraud ukuthi bahluthune amandla bahluthune lo mbuso kahle ezandleni zabantu bezimbabwe ngakho akula tshengiselo kumbe isibona sakaliso yokuthi ngalolu khetho luzayo kuzoba ngcono okukhona yikuthi sesaba ukuthi kungabuya kuphindwe kaningi lokho okujayele ukwenzeka ukuthi abantu bayabulawa imizi yabo iyatshiswa bayatshaywa omama bayadlengula lazo zonke izinto ezenziwa ngabahlukumezi nxa besethusela behlukumeza bezenzela abantu
uDr Jethro Mpofu yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa le Studio 7 ekwele South Africa. Kukhangelelwe ukuba lokuxokozela okukhulu edale lePhalamende kusasa ngesikhathi kusethulwa impumela yenhlolisiso enziwe yikomiti yedale leli ebihlolisisa ugwalo lwePreliminary Delimitation Report oluveza imingcele yezigaba ezintsha zokuvota eZimbabwe. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda olilunga le-TRIPC ePhalamende njalo ongomunye wabahlolisise ugwalo lolu olwethulelwe idale lePhalamende ngeviki ephelileyo ngumongameli Emmerson Mnangagwa uthi amabandla aphikisayo akhathazwa ukuswelakala kogwalo lwabavoti olwasetshenziswa ekudwebeni imingcele emitsha yama-constituencies kanye lama-wards. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomgcinisihlalo we-ZEC unkosikazi Priscilla Chigumba labanye bakhe kulikomishini ngoba bebengadobhi omakhalekhukhwini babo. Kulesizalwane seZimbabwe esithi ugwalo lwe-delimitation report lolu lwalotshwa nguChigumba lomsekeli wakhe hatshi osikomishi bonke be-ZEC. Ufuna ukuba kumiswe ukuhlolisisa ukuze kulungiswe konke acabangela ukuthi kwephula isisekelo sombuso weZimbabwe iConstitution. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo Sibanda ngalolu daba umnumzana Prince Dubeko Sibanda lo kuza kwenzakala kusasa edale lePhalamende.
UMaduku wabhalela uSpeaker wePhalamend ekhuluma ngalokho ayekhuluma ngakho ngaba lethuba yokubona ukuthi incwadi yakhona sibisibili yaba khona because babefake icopy kuchairman weAdvo committee enhlala kiyo yikho kuphela engikwaziyo ngalolo daba angeke ngatsho okunengi angazi lutho ukuthi kwini osokwenzakele ukuthi uSpeaker semphendulile kumbe kamphendulanga njalo angikwazi
yeso lina liqhubekela phambili njalo lizakwenelisa yini ukufaka udaba lolu eParliament kusasa
i-committee siqedile umsebenzi wayo i-ADO committee isiqedile umsebenzi wayo besicubungula i-ADO ilukuzeni i-report yethu esiyayitabla kusasa kumadale awe parliament omabili ngo 9:30 ekuseni ngolwesihlanu kusasa ku-National Assembly i-committee yabe siyapresent siyatabla ilukuzeni i-report yayo ngo 9:15 ngo 10:15 esinethi i-report njalo iyabisenza iyabisenza iyabi tepla i report yayo. So kusasa i report iyabi sikhona phambi kwe parliament kusiyafika ngabo 11 emini.
Awusinqobi indlebe kulani phakathi.
Hayi okukhona phakathi ngama recommendations awenziwe yi committee ukuthi izekhi ngabe iyakhangelisisa okunye okubonwe yi committee ukuthi mhlawumbe kayilandelanga umthetho we constitution yase Zimbabwe.
Ukuthi bengayiphosela kachana.
Asivunyelwa ngomthetho ukuthi siyiphosele kachana. Ngomthetho sivunyelwa ukuthi sitsho kuphela esiyabe sikubonile ukuthi ngabe ilandele lokhu lalokhuya. Bese sibisela ke kumongameli welizwe ukuthi thina njengeparliamente esikubonayo ukuthi kufuze ukuthi kwenziwe yilokho lalokho lalokho. Laye ke nxa kuyukuthi elokwakhe eyafuna ukukufaka uzafaka okwakhe and then ke konke bese kusiya kuzekhi. Izekhi ke yiyo ezahlala phansi bisibona ukuthi ama recommendations wona lawo uyawathatha kumbe kayiwathathi. Isinqumo esiyabe sithethwe izekhi kuyaba yiyo i-final decision eyabe iyakwenza ukuthi umsebenzi uqhubekele phambili kumbe ungaqhubekeli phambili.
Singabona amabandla aphikisayo ephikisana lakho yini elifake konapolini. Elisithi khona kunje kunje kunje.
Okuningi kwakhona amboni ukuthi khona kungaba lokuphikisana. Engubonayo nje kuphela okuya kuba lokuphikisana ukuthi i-committee ayisathathanga isinqumo yesokuthi icho ukuthi i-report ibuyile phambi kwayo i-committee kodwa akayizange i-report leyo ibuye iphelekezelwa i-voters roll eyasetshenziswayo. Okutsho ukuthi khona khathesi inombolo zonke ezikhulunywa lapha ukuthi abantu ababe register ukuvota mhla ka 30 May 2022 bangaka akula muntu olobufakazi bokuthi liqiniso sibisibili ukuthi yinombolo yabantu eyayikhona. Osokusitsho ukuthi khona le nombolo zonke ezisetshenziswayo kuyafana lokuthi bethe mathebele notle kule 370,000 registered voters akula muntu ongapha ubufakazi ethi yebo liqiniso ngoba ivoters roll yakhona kayibonakalanga. So yikho kuphela mbona ngani nje okuya kwenza ukuthi kube lokuba lokuphikisana kodwa ama recommendations amaningi mbonakani bekulokuvumelana.
Umnumzana Prince Dubeko Spanda ulilunga lebandla le Triple C njalo ukukomiti yedale lephalamende ehlolisisa i-preliminary delimitation report. Sixoxela eseHarare. Siphinde saxoxa lomnumzana Joseph Chuma okubandla lezano PF.
Kutsho ukuthi kona kulento engahambi kuhle kubhodi le ezekhi. And ngakho ke nxa kunjalo kusafuze ubana umongameli akukhangelisise njengoba nje uLove Mamaduku igqweda esilazi sonke libhalile libhalela uSpeaker of Parliament likhuluma ngodaba lolo. Nxa kunjalo kuyabe sokutshengisela kubana izeki ngokwayo sokumele ithukululwe kubunjwe kutsha ngoba into zonke kumele zenzakale kumele zenzakale zilandela umthetho okhona.
Umnumzana Joseph Chuma ukubandla lezano PF ubexoxa lo Gibbs Dube wa Studio 7 ekobulawayo. Uzulu uxwayiswa ukuba aqhubeke eqakathekisa ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 njengoba ungaziwa lapho ongavuka khona ngolaka njengalokho osokusenzakala kwele China okwamanje. Abezempilakahle bathi sebenanzelele ukuthi umkhuhlane lo wenza ngani uyadeda kancane kodwa uphinde uvuke ngamandla njalo okungenzeka ukuthi uyabe ulokhe ukhona ebantwini kodwa bona bengasavezi izibonelo zawo. Kubika uMavis Gama.
Lesi sixwayiso siza ngesikhathi beqhubeka besanda abatholakala belegciwane le-COVID-19 kumaviki ambalwa edluleyo nxa sekuqathaniswa lasesikhathini sangemuva. siza njalo ngemva kwemibiko yokuqhamuka komunye umhlobo njalo we-COVID-19 kwele China osuthethe imiphefumulo yabanengi kulelo lizwe osekubikwa usubonakele lakomakhelwane kwele South Africa. Abezempilakahle bathi kungalesi sizathu ke abantu kumele bazinakekele kulomkhuhlane baqhubeke belandela iziqondiso ezabekwa ngabenhlanganiso ebona ngezempilakahle umhlaba wonke eye World Health Organization lezabekwa nguhulumende. Udokotela Michael Vere isiphathamandla esibona ngezokuqhamuka kwemikhuhlane ethelelanwa lula kumunicipal weHarare ulandisa kabanzi ngalokho.
The Omicron variant is highly contagious. More than the other variants that
umhlobo we Omicron uthelelana lula kakhulu ukwedlula eminye imihlobo esike sabalayo okufana lowe Delta. Okumele sizinakekele kakhulu phakathi kwezakhiwo, abantu kumele bazi ukuthi kuqakathekile ukuzilandela lezo ziqondiso zokuzivikela ku COVID-19.
Umnumzana Dumisani Chabangu laye oyisiphathamandla kwezempila kahle uyakugcizelela lokho.
Abantu kabaqhubeke belokhu bezinanza bezivikela. Ukuhamba kwabantu lokhu kutsho ukuthi abantu bayahlangana balakho ukuthi beyibambe njalo i-COVID-19 ekwenzeni amabhizinesi abo.
Esinye isakhamuzi seHarare umnumzana Solomon Muleya uthi uqakathekile ukuba uZulu azinakekele kulo mkhuhlane lanxa usunganeno.
Lami senginanzelele ukuthi abantu lapha eZimbabwe asalandeli imithetho ye-COVID-19 enjengokufaka ama-mask, ku-sanitizer, lokuchiya i-distance leyo 1 meter, 2 meter ukuze i-COVID inga-spread. Kodwa into ekhona ukuthi i-COVID isesekhona njalo ilokhu ibulala abantu. So mina i-advice yami ngeyokuthi abantu thina masi singalibali ukuthi sesekhona le nto njalo sithathela amanyathelo afunakalayo njengoba ngisanda kwabalisa.
Unkosazana Pretty Lunga ngosakhulayo laye oqonqosela ngokuqakatheka kokuqhubeka zilandelwa iziqondiso zokuzivikela kulo mkhuhlane.
Abantu kumele behlale begqokile ama-mask ngoba umkhuhlane lolo awukapheli. I-COVID lekungakapheli. Ngokuthi thina njengabantu njengentsha sesike sawuthatha ngenye indlela.
Lanxa kungani kunzima ukuzilondoloza lezo ziqondiso ngoba sekutshisa, umnumzana Kenneth Mlilo yena uthi mabangakhohlwa abantu okwenzakala esikhathini sangemuva ukuthi ungavuka njalo lomkhuhlane njengalokho osekusenzakala kwele China.
Lawo manamba azwakale China akhona ukuthi angafika ngapha, kodwa ngoba okwayenzakali ngapha kusuka kube nzima ukuthi labo abantu bakhanye be-enforce imithetho ye-COVID le kanye lokutshisa lokhu uhambe ugqoke imaski kusuka kube nzima. Kodwa nxa abantu bengena lapho kungani ngama-public places lapho yabo kuhlangana khona labantu kuya kube kuhle ungagqoka imaski yakho uzivikele.
Embikweni wabo abawethula nsuku zonke abezempilakahle baveze ukuba abedlula kancane amachumi ayisitshiyagalombili 84 batholakale belegciwane le-COVID-19 ekutshoneni kwelanga layizolo. Oyedwa wabo walahlekelwa ngumphefumulo. NgoLwesibili bebefika phose amachumi ayisithupha 57 abatholakale belalo lanxa engekho olahlekelwe ngumphefumulo. Owangomvulo umbiko wona uveze ukuba bebefika amachumi amahlanu lanhlanu 55 abatholakale belawo, ababili babo balahlekelwa ngumphefumulo. Abezempilakahle babika njalo ukuba sebefika phose inkulungwane ezingamakhulu amathathu 260,674 asebetholakale belegciwane le-COVID-19. Abedlula kancinyane amakhulu amabili lanhlanu 254,343 kungabasindekiwo abafika phose inkulungwane eziyisithupha 5,643 sekungabalahlekelwa ngumphefumulo selokhu waqhamukayo eZimbabwe lomkhuhlane ngomnyaka ka-2020. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Abenhlanganiso zokholo lwesiKristu kanye labamabandla ezombusazwe amancane sebesole ukutshaywa kwabasekeli be-TCCC ngabanakanelwa ukuthi ngamalunga ezanu-PF eMrewa North. Inhlanganiso zokholo ezibalisa iZimbabwe Council of Churches kanye leZimbabwe Catholic Bishops Conference zethule imbiko zisola kakhulu lolu dlakela, zisithi amapholisa kumele abophe bonke ababonakala kuvidiyo betshaya ogogo labokhulu be-3C. Sixhume umkhokeli webandla le-Nationalist Alliance Party oncedise kukhetho luka-2018 njalo olilunga le-Polat, umnumzana Divine Mhambi, lo mkhokeli webandla le-Democratic Union of Matabeleland iDuma, umnumzana Khulekani Gejenge Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Into yodlakela njengoba nje singamaphathi abancane siyayibona ikhona sizini siyayibona nakithi iyenzeka selokuthi ngezinye indlela abayenzi njengalokho abakwenza ku-CCC kube kubani bani kodwa bayenza ngenye indlela yokuthi la uzogcina vele ungumuntu wenzani owesabayo njengathi mina ngihambahamba lapha ngeviki ezikileyo ngihlanganenzele nabafana nje abasakhulayo ngigqoke isikipa sami seduma abafana laba ngisenze nje kwadlula nje abangikhangela kubi impela bangikhangele kubi ngendlela engayithandanga right ngahamba nje ibanganyana ngithethe phambili omunye wadobha ilitshe wangathi uyaphosa omunye wamalisa so yindlela yona leyo yokwenzani yokhwethisela amaphatha amancane.
Ubaba uMhambi, lani lihlangana lazo yini izehlakalo zodlakela esizibonayo?
Thina njengebandla asikahlangani nodlakela, kodwa-ke kuyinto lathi esiphathayo ukuthi siyabona lezi zithombe, siyazwa lokhu lalokhu lapha nalaphaya ukuthi kulodlakela elizweni lethu. Umbono wethu njengebandla yukuthi ipolitiki zelizwe leli lijulile kakhulu okokuthi zifuna ukuthi abantu benandelele indlela yokuphathana lokukhulumisana nxa sisithi thina eqinisweni sifuna ukukhipha into ye-violence ngoba kulula ukuthi siphonge ukuthathela indaba leyo from the surface or from the top sesithi i-violence lafana i-violence lafana kwenzakala lokhu singazamanga ukuzama ukudingisisa kathi vele sifutshwa yinto bani ngoba mbona ngani sizama uku-addressa only the symptoms rather than the root cause of i-violence kodwa-ke akula muntu olekhanda elikwanileyo sibili ongasapota into ethiwa i-violence ngoba imbi iyalimaza izigaba iyaxazulula abantu iyenza kwamntu engahlalisani kuhle iyabulala ubuhlobo nokuninzi okuningi okunjalo kodwa-ke sisesenomsebenzi njengesizwe ukuthi sizwisise ukuthi sakhekahle imbangela ye-political violence leyi.
Baba Ndlovu, siya nje kukhetho, ibandla lakho lilungiselele yini ukumelana lodlakela lolu njalo lizamelana lalo njani kahle kahle?
Iphathi yethu thina eduma baba Ndlovu, udaba lokhetho sibili sibilungiselele kakhulu njalo sibhizi. Ngizwa lo baba lo wepholazi esithi yena abakahlangani lakho njani njalo kumele abantu babheke i-root cause. I-root cause ikhona, i-root cause yi-ZANU PF. Kube akula ZANU PF eZimbabwe, kube akuladlakela, akuladlame, yinto zona lezo. So yena njengomuntu okutholani vele akasoze ahlangane lakho ngenxa yokuthi ngabantu banye badla bonke. Ngakho-ke thina abeduma kudlakela silulungisele sibili noma ngubani ozama ukwenzani sizomelana naye asinandaba ukuthi uyenzeni singakwantu bezimbabwe sonke nxa ekhona umuntu othi yena kumele kube nguye nje kuphela othandwa ngabantu nekumele kube nguye ovotelwa ngabantu siyamtshela ukuthi a-a lapha uyenza iphutha ngoba izimbabwe ngeyethu sonke kumele sivotele lathi ngakho-ke loo kudlakela sokondana naye mathupha. I-violence kumele inqambe vele ishakaze kungalelo violence kungalelo kudlakela eZimbabwe asilukhulu sesingabantu abakhulileyo thina eZimbabwe 43 years of democracy ulokuphila nge-violence nxa kungala-violence awuwini yindlela yena leyo.
Baba Mhambi, uyamuzwa uyakhuluma lapha ubaba Ndlovu. Kanti njalo lina njengabantu abakuPolad, kaliboni yini ukuthi kufanele mhlawumbe libize umhlangano njengamalunga akuPolad, njengabaholi bamabandla achiyeneyo, likhulume ngodaba lodlakela lolo? lapho sizwe uDivine Mhambi ongumkhokheli webandla leNationalist Alliance Party exoxa lo baba oweduma uGetshenge Ndlovu kwanele olivalelisayo ngontungamilinkomo.